Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika kumbe enye imali yaphandle kwelizwe.
Kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali.
Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kaMohadi unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose ukuba ngukhomishina weZEC.
Uyeqala iprocess le ithi genisi phakathi ngoba nangu usuwina wena bezokuthiwa hayi kuneproblem lapha kwathi kwathi yiyo nje kuphela into engiyibonayo.
Uhulumende ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ahlukeneyo lamuhla.
Sizabagrupha ngama-working tutu sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengepepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika lenye imali yaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela isiqondiso esethulwe libhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe izolo livumelana lenkampani yeZESA ukuthi ibhadalise amankampani lawa ngemali yakwamanye amazwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende laye kayifuni imali yeZimbabwe lanxa esala ukuthi ibekwe eceleni kusebenze eyakwamanye amazwe kuphela.
Kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replacing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi ke bangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasoze ke babile ke ama-companies athola ke i-forex, bazayithola kuphi ke imali yokuthi bakwanise ke ukuhambisa ke imitshina yabo? Ngisiyo ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RPGs ama-spares ke lapha ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali. Into besiyikhuluma esikhathini esidlulileyo ukuthi nje imarket ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma ke ukuthi hatshi ulandela ke okutshiwo imarket.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa? Ngitsho lamankampani akho uhulumende.
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuliprinta lokhuyana kwenza ke babe le-access ke emalini. Yikho sibona phela ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. ma sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama projects abo ngaba ngama projects nje afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kweze politics. Sibonile ama project ke emgwaqo, ama project ekwembi okemba emgodi, ama project athize sibili uhulumende gijima ngawo. Lawo ama project ke ebebhadalwa ke ngemali ke yona leyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama farmers nje aprinte nje imali abanike ama farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze kuphela akwanise ke ukwenza ngesilungu esithi arbitrage, abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiyo ezabulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe bathi kumele idola leZimbabwe liqhubeke lisetshenziswa le mali yakwamanye amazwe ngoba ukulibeka eceleni kungaba lomthelela omubi kakhulu kwezomnotho. Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kamnumzana Thembo Mohati, unkosikazi Abigail Millicent Mohati Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC. Abanye bathi ngemva kokulalela ukwethulwa nguMohati Ambrose kuma-interview ayenzelwa emphakathini njengalokho okuthiwa ngumthetho, uMohati Ambrose wazwakala esethula imbono engelamkantsho. Abanye ngabathi unina kaMohati Ambrose uSenator Tambudzani Mohati ngomunye wabakukomiti yedale eyakhetha amakomishina la agoqela indodakazi yakhe. Amakomishina akhethwayo ayisithupha. Abanye njalo bathi njengoba ibandla le-CCC lingelamalunga kukomiti eyakhetha laba bantu, amalunga ebandla le-MDCT yiwo alomlando wokuvumelana lebandla le-ZANU-PF ekukhetheni abantu laba. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muonzora eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthe akusilo qiniso lokhu. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni oyibandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngixhumane nawe nabo njalo through wena. Indaba kadadewethu lo wakoMahati iye isikhulunyiwe, yakhulunywa kakhulu. Inkinga engiba nayo ngento zeZimbabwe ukuthi ukhona umuntu oyi-one okwazi ukuphikwa asetshenziswe like black child wento ezimbi nje ufakwe emuntwini. Bakhuluma nje use-appointiwe, u-appointwa ngemva kwe-process. Kuyayenzwa ama-applications, kungayenzwa ama-applications ku-shortlistwe. Unga-shortlistwa ke ku-publishayo, enziwa ama-interviews, kwenziwa i-grading e-parliament. Maso kwenziwa i-grading liyana, so kunikezwa ke u-president ke, then use-appoint. So i-outcry le kube ibiyenzeke ngesikhathi e-applya, ngesikhathi e-shortlistwa, ngesikhathi siya interview kwalandela okwalandela ngazwisisa. But ukukhala manje ngemva kokuthi umuntu esehambe yonke le process, akungihlali kahle mina lokho. Ucabange nje kunguwe mfoka Gandhi uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena, bezokuthiwa hayi kuneproblem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibona. Kodwa iprinciple bekungaba kuhle ukuthi ama-positions afana nalawa ku-avoidwe abantwana balabo ababukeka bangathi babaphethe, ngoba vele kuyabe kunzima ukuthi babe neutral. Angicabangi ke kodwa ukuthi i-position yakhe imnikeza i-authority as an individual. I think this authority babe be-exerciser bengama-commissioners, ayisuye onguye ophetheyo phezulu. So ngenxa yalokho ke ngithatha leli thuba ukuthi ngimhalalisele nginanzelela kakhulu udade wethu lwenkosazana yomvenda. Kuyajabulisa lathi abantwana bethu bazokwazi ukubheka babone ukuthi labesuthu kuleli lizwe kuthi ukuthi basangakhutshulwa ngempela babamba amaposition aqavileyo aphezulu khona.
Wena ngokubona kwakho usilungele na isikhundla sona lesi akhethwe kuso nxa ulawalalela ama interviews akhe? Kumbe ubona ngani kukhona ukusilela?
Ngizwile abanye becomplaina ukuthi umama uMohadi is part of the committee le eyamkhethayo. I am sure ukuthi uyabe wazi excuse ngoba yinto nje ekhangelelekileyo le ukuthi umuntu enze kanjalo. Umama uGqirha uKhuphe waye kucommittee nale udade wabo omncane kunaye uBusi weza naye kucommittee le ukuthi abe ngucommissioner. Umama uGqirha uKhuphe wazi excuse, so yinto esiyabe siyikhangeleleleyo. So hayi ama-interviews angiwabhekanga, ngiyabe ngikhuluma amanga, kodwa engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongabuya for this as a interviewer engekho qualified. Uyabe qualified, so kwama-qualifications ngi-clear ukuthi qualified ukuba ngu-commissioner from an academic point of view. Kodwa okokuthi wenza kanjani kwi-interview, hayi akekho engambonayo kubo bonke bona laba abantu. Ngiyabonga msakazi.
Siyabonga lathi Khaliphani Phukeni webandla le MDCT ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekwoBulawayo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ayehlukeneyo lamuhla abanikeze ulwazi lokuwathuthukisa ukwenzela ukuthi bathole inzuzo ethe xaxa kuwo. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni kungxoxo wayiqhubele Studio 7. Unkosikazi Nyoni omela inkayi North edalela iParliamente uqhubeke wathi kuyona le iviki baphakathi kokufundisa abesifazane kulungisa impahla ezibalisa isepha, amakhandlela, amafutha okugcoba lawokuhlanza izindlu ukwenzela ukuthi baqhube amabhizimusi abo beziphilise. Wengeze wathi uhlelo lolu solwaqutshwa etsholotsho lenkayi njalo akukhathelekile ukuthi wesifazane ophathekayo ukuliphi ibandla lezombusazwe. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye sebafundiswa ukubhaka isinkwa njalo labo abalezigayo bazaphathiswa ukuwaqhuba ngemfanelo njengoba amafutha ezimota esethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Sizabagrupha ngama-WOTU-2-2 sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okugcoba. Sibona ukuthi bangawenza bese sibanika i-starter pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi North njalo libakhetha njani abesifazana abazaphatheka?
Angithi saqale seTsholotsho sayewangi khathesi sisenkayi yenkale ngesamigaba. Sike sabathi ababizwa omama bathwena befika i-40 some over 40. Sabona ukuthi hhayi emawodini kwakubuye ngxenye nga-3 nga-3. Manje kathesi siphethe na wonke umama ofuna ukuzathwena kabuye ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye. Sike ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokubaseduzane duzane. Asikhethi muntu, sikhe lowo ofunayo, lowo ofisayo olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akho okujova. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo. Njalo baningi abalezigayo, sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu GNB ukuthi bagayise. Okunye ukuthola ukuhlupa ezigayweni yifuel ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu abanye ababebengelamali and yedidizili yethu ithengwa nge-foreign currency. Konke lokhu siyakusikukhangele siyancedisana ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisela abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nje kathesi siyakhuluma siyathumela lakubo sobhuku ngoba sobhuku umuntu womuntu wonke njalo ezigabeni lapha kulama-charts avele khona abantu baphoselane njalo lakubo DA siphosele lapho siya ekuthuthukiseni abantu akulabandla elokuthi kumbeni ukuthi wena ungumRoma wena ungumAngikeni wena yiphi i-political party khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni ikakhulu ezabelweni sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu abantu sihloniphane sibambane senze izinto zethu ndawonye lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi ibandla ungena yiphi isonto ungowangaphi as long as umuntu elesifiso sokuthi enze into empilisa kende ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezezizwakala zizinhle njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abale corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe ningayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngisho yedwa obuya phambi kwami yohlupho lwakhe silihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho ngisifizwe ukuthi inhlupho esizibonayo I haven't seen anything engasolvekiwe. Okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandla kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise and then mina ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambane nini sibuye le nhlupho ezinye ziyasiginga ye kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.
Lo ke ngunkosikazi Sthembiso Nyoni umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi asathuthukayo engwebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7 ekwebulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezavuselela uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezomvikela ababesaziwa ngelokuthi ngama-green bomber. Kuzafundiswa abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 ngeminyaka emihlanu elandelayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo ngalokho usebiza umhlangano wesiphangiphangi labalungisa impahla labayithengisayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele abantu bakithi ku Studio 7. Hayi ngihlale phezulu kwaludabi kakhulu ohlezi ukhupha abantu ukukhuluma ngokuthi yenkomo wasithengisa. Ngibona ngathi imthwakazi Republic Party njengoba ikhona imthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni wonke umntwana esapha. Hayi imthwakazi Republic Party umntwana esapha, abantu abezapha. Akukuthi ukuthi ungaphuma ekhaya lika baba akho sase yifamily noma lika dingazwana lokhu umhlupha kodwa lisase yifamily. So imthwakazi imbona ngathi ingasiza kakhulu abantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapha ayifakwe under pressure ukuthi vele sayo ukuthi akwahamba njani kuze kufike isibangeni sokuthi ukhupha
abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebulawa izalo PF akuvele impela uSibangelizwe nje ngoba badle inkomo uyakwazi secret akehlale ngayo namasonto akankomo abasaphila abazana laphambili bevele ukuthi wahamba njani ukuze kufike kuthela abantu bezebefe ngoba ngathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebelelendi abantu bathebele bona kodwa behlukane phakathi bembono bengazwana nibodwa phinde futhi kulimaze la iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke inxa into yenzwa izalo PF isasekhona izalo PF lababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe kuyadinga mpela ukuthi ebe-strike sesikhulu kakhulu kuvele ukuthatha abantu babulawelani la uzaphuka zami uku-ecta ngendlela eqondileyo mpela ebe nguzakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthatha abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala thina sodwa singazwanani asuze kwafa kwazwana safa sazwanani if labo bantu abayenzalo sabayeka baze bafa baphela bengazange besho ukuthi kanti bahamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi i-public party lozapho ake behlale phansi bekhulume ngoba into la iyakhe ukuthi uzapho uyabulaza abantu lozapho elithule bekekhulume bona bodwa bekeutshela abantu kathikade kwahamba njani abantu impendlo bazifuna indaba lazo and siyakwazi ukuthi phambilini ngesikhathi esadlulayo okungakhulunywa ngakho lo kungakhulunywa ngakho izalo PF ibulala so akukhulunywa lesi khathi bezo ukuthi abantu bezwana solonke izaphu le mthwakazi ingela kungathelwana amanzi kahle kuyalimaza emathebeleni kakhulu izabona abanye bethu behlala besiye emashoneni basola kathi hayi babheke ukuthi ekhaya velo ubaba lo malume lapha awuzwanana so into okumele ungabe abantu bayilungisana leyo ngoba ungabona ukuthiwa zikhuze ehambayo umthwakazi wabantu behlala ekhuluma ngakangaki ukuthi ile nto yenza eserious ebona ejabulisa abantu ababona ukuthi hayi bengasikhulula ingakhulumika kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlale yenza umnankavera ehlale yethuka ekhuluma la imthwakazi layo yena isisina leyo ikuthi iyamxegisa amabro ba-right impela omunye kadonsa unyawo lolu ngedonsa unyawo lo izano PF izazilivezi iqiniso kuphela
studio seven hayi philani lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi besembulisa-ke bonke izizalwane zasezimbabwe naloko mphinda futhi ngidaya abadala nxusa abadala
elibonani basakazi be-studio seven labalaleli ngiyalibingelela kumele sethulela indawo ezimnandi ngibe sendingelela lamasesesi wonke ngithi hayi philani ngenkosi likhuthaze bonke beyerejista ukuvota lingakhali ukuthi amabandla kabambani ye ukuze ukhitshe izanu p f isesisi iyodwa izanu p f yayikhipha la izanu iyakwazi lokhu mbe semangala amanye ama-supporters e-MRP lo president wabo owathi yena izanu ilwa labo ngaye ilwa lama-opposition nga iyabopha kunje kubotshwa aba bama-members awe-CCC lawe zaphu kabotshwa okungakuthi i-tribalism so izaphu yona yikumhlobo bani ngamashona yini lawo nxa kuyi-tribalism baye kuthi i-CCC yama-supporters e-CCC abotshwa kabulawa kuthwaliswe nzima wabo ngubani osowafayo ku-MRP ekamqondisi ebulawa yizanu bangathathi igugurawundi benza ungani igugurawundi ngeyabo igugurawundi ngephathi yabo igugurawundi ngeyamandebele lathi safyeni so igugurawundi asuyokukhampenela bona so nxa bona besithi bona izanu ilwa labo ngubani owafayo kibo kuphathi yakho umqondisi ebulawa yizanu njengoba kakazabulale muntu kuphathi yakhe kunje kusisisisethi labantu ababulawayo kulabantu abasejeli i-MRP khathesi sibhizi u-studio seven ngowe-CCC yeyo studio isolizasoliza isole le bhasi ehambayo akulanto abangayisoliyo kanti bona banjani kahle kahle baphongulwa lamanye amabandla nje asekeleni umhawu sifunde ngikhuluma iqiniso ilizwe libulewe ngamanga amanga abuleli lizwe umnankagwa lezanu bebekhuluma amanga labo sebefuna ukuqalisa nxa ku-CCC kwabotshwa abantu kwabulawa nxa bekhuluma bakhuluma iqiniso izanu PF yabopha ama-opposition wonke iyabopha ungazi ube yikuphi iphathi iyabopha abakhuluma iqiniso iqiniso yelo lidingakalayo kwistudio ayamanga istudio seven ngayisapoti i-CCC istudio seven liqembe elizimele abayekeli ukube belosebebhizi ngestudio seven bazagcina sebengasela bantu kathesi bebesola unkomo kathesi sebesola ustudio seven vele kutsho ukuthi bona bazasola wonke umuntu vele kutsho ukuthi ayi i-MRP ayisarendi shame liphathi leyi sifuna ukuyidlela khona lokhu next year
studio seven linjani labalaleli bonke hayi thina siyaphila sile nto esikhathazayo kuphela ama-audio ngiyafaka ama-audio amafundo bakithi kumbe kukhona engakonayo linjani kodwa lonke hayi thina siyaphila okhuluma lijaha lelifana uDaniel Nxumalo isithi yeyi bantu kawule lo chuma alike lithule sokufuze ukuthi liye lusa inkomo zenu emapulazini enu alike lithule bantu abadala lithi Zimbabwe iright ngapi akulamali akulamsebenzi akulani amayouth adubeka agqoka izigqoko ezidabukileyo gqoka i-tensi lize liphele abantwana abasuthayo ngabenu zigina ziphulu zezami.
Ngithemba siyaphila siyaphila sonke basakazi bethu, lobo basakazi bethu kustudio 7. Hayi, nami ngeke ngathi ngiphawule ngimangangena lapho kustudio 7. Bandla hayi, secholothi impela ku ground. Hayi, zanuke ayisena style ke lapha nasihambi roba abantu. Asazi ke laba lokho bethu zanu zanu PF kodwa ke ngokubona kwethu sine ku ground hayi ayisekho. Sesidudulile sayikhipha ngoba bathethisa abantu izinto ezingekho umihla yonke. Amanga, akampeina ngamanga basenayo into yokukampeina. Ngisho kwasamabele ababe robo gogo bethu ngawo abasenawo amabele lana irayisi alisekho. Yagcina womgabe lezanu kwamnangagwe le. Hayi, ayinalutho le bantu. Funa likwazi ukuthi hayi, kampeini isiqinile thina ma-triple C. Yakwazi ukuthi umfana siyamfaka, angene ujaha, angene ujaha e-State House.
Ngibingelele Studio 7, ushesha lapha e-Cholocho madoda awo. Nami ngeke ngene boku Studio 7, msakazi kujani. Kodwana ke usiyaphila thina. Ngithi ngeke ngiphawu lapho ngikhuza abafana, abafana, abafana bemthwakazi mani badlala kabi, abafana bemthwakazi bathuka umuntu omdala, Joshua Nkomo. Joshua Nkomo unomlando omkhulu kakhulu, omuhle esizweni samaNdebele. Kodwa manje bazibiza ngokuthi balwela uNdebele. Asazi ukuthi oba uNdebele uvelaphi ngoba uyena umuntu oqala ofuna sihlonishwe lapha esiNdebeleni. Joshua Nkomo emva kwabomzilikazi nabolobhenkula. Kweza uJoshua Nkomo qhawela amaqhawe. Kodwa abafana hey bathi ngumthengisi igama elibi, mhlambe embi futhi leyo bengayiphindi futhi bayisho. Bafana bemthwakazi angazi ukuthi ke ahlehlele impela umqondisi lo wakwamoya usuke enibhemiseni lapha eCosmo, Cosmo City eGoli. Bafana unibhemisane umqondisi. Ngiyangibonga msakazi.
Livuka njani, livuka njani maZimbabwe amahle. Siyavuka lathi siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Lesicelo nje singane lapha enzama ukuthi siphuthune. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ama-councillors nje hayi. Kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele impela kakhulu. Ingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu. Abantu abathethe 2 sebebaningi, bathatha izithupha nje izeki nayo kade ikhona lapha eduze, okungathi bekufanele ukuthi izeki ngabe yiye hambe emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izeki ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, cela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izane ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngakho kakhulu basakazi be-Studio 7 ake sizidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu, ye-network yabo iyasihlupha. Noma kulo mlayezo sifuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma isemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo kufanele sihambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu. Thina sengceleni kweZimbabwe leBotswana e-Ward 5, ama-ward analawo usuka kwalapha e-Ward 5 kusiye eKhezi, ama-network akula. Sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu na-network, bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo. Cela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo bakhoethu. Siyabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Siyabonga okhulumayo ngufamona e-Ward 5. Sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha. Siyabonga sol ukuthi landisa isikhathi esiningi kakhulu belijahile.
Alawu ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelando ukwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ikomiti yedalela ePhalamende ecubungula umvukela owenzakala kubulawa kubalwa amavoti ngozibandlela nyakenye iqhubeke ibuzisisa abafakazi izolo lapho okubukiswe imfanekiso yekwenzakalayo mhlalokho, njalo kwethulwa lobufakazi ngabasebenza lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump bathi wayele njongo yokudinga ukuthi avale ukuthi unqotshiwe. Omunye owethule ubufakazi ngomfanekiso wevidiyo ngumnumzana Pat Cipollone, owayeligqwetha lesigodlo se-White House. abanye ababili abethule ubufakazi ngwaye isikhulumeli senhlanganiso eyakhokhela umvukela lo e-Oathkeepers uJason Van Tatonove ogcizelele osekukhulunywe ngabanye phambilini abathi impela uTrump wakhuthaza lolu dlakela. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa sizadibana njalo ke kusasa kumbe ngesikhathi sika 7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.